Endabeni zethu lamhlanje. Amapholisa asebenzisa intuthu ehitshayo ukuvalisa umhlangano we-MDCT eLupane. Kulahleka umntwana kwele South Africa womuntu owayeyisiphathamandla sebandla le-MDC elikhokhelwa nguWelshman Ncube. Kuhlolisiswa imisebenzi yokunceda izisebenzi ezilimala zisemsebenzini. Sizalethulela okwenziwa yiWorld Council of Churches kulezi nsuku eZimbabwe. Lamhla sixoxa lesizalwane seZimbabwe esifunda eMelika. Kuhlelo Zimbabwe Today asixoxeni. Lamhla siyaluphinda udaba lokungenwa komfelokazi esiluqalisile ngolwesithathu. Khuluma nsizwe zulukandaba. Uhlelo Woza Friday silethulela idlalade elitsha elomhlabeleli wengoma ze-Afrojazz uMelisa Khumalo. Kulayitho lamhla sixoxa ngokwaliswa kwabaphikisa uhulumeni kamongameli Robert Mugabe ukuthi benze imihlangano ngesikhathi kulungiselelwe ukhetho oluzayo. Thumelani imilayezo yenu kuWhatsApp kunombolo yethu ethi 001-202-465-0318 kumbe enkundleni yebulenjini yokuzilibazisa kukhasi lethu ele-VOA Ndebele. Lingakhuthwa yilezi ndaba lezinye kuStudio 7 ngo-7:30 ntambama kumagagasi athi 909 AM, 4930-6065-15460 laku 13860 kHz ku shortwave. Lingakhohlwa ukuthi ku WhatsApp laku Facebook ku VOA Ndebele.